Ngizangena umkhetho olizileyo olwama-awadi councillors ngoba lingala mali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi siphathisiphethe ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa nguhulumende kumbe iveki ukuthi imali isuke ku-zero eyama-candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisahlungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idala lolu ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-direction alandelayo. So asingeke siphumelele ukuthi siphothane nayo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokrasi ngokuvota. Kodwa kuzasekhila ngalolo hlobo ngaleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-direction.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izeg yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into leyo. Thina sasilokho sisakhangeleke ukuthi sikhulume ngama-reforms, electoral reforms, le-security sector reforms, zonke ezinjalo. Sase sijunywa-ke leziphithiphithi leziphangiphangi zokubhawe into lokho. Sisatholanga isikhathi sokwenkantolo kankomo.
Khona siyabona elizweni babankomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo?
Lapha bobankomo kulomzimo kuyongakazibuboni. Sasithi kumbe sekungene leyo Second Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngomuntu wonke izinto kathi izinto ngamandla lawo iy'ndeleko zisiba nzima ngamandla ukuthi udle inkukhu ngokwayo kumelele le-$10 le-$12 uyayibona ngapha akula misebenzi imiholo yakhona ayikho. Abanye baholisa ama-$1 khona ukuthiwa ama-TGS kuloku nzima lapha bobankomo. Kuye kuthi-ke kunjalo-ke ama-politicians badlalwa ngezikhathi zabantu. Khonokho okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali isikhanye ikudlalwa nabantu, kudlalwa ngamavoti ngama-voters okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele. Kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba asazi kuyabhedanani mpingameli angazi kuyabhedanani into leyo inzima yokuhlathi kuyahlekisa kodwa kungahlekisi ngani ngamadlwane ngani kunyini lokuthi uyakhangela ukuthi hhayi kudlalwa ngempilo zabantu la hhayi kunzima kwabankomo kunzima.